Endabeni zethu namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inani labantu okuthiwa babulawa ngesikhathi sobuqhazwe weGugrawundi liphezulu kakhulu. Abantu bathi kuhle kakhulu ukuthi uhulumende ufuna kuvezwe impahla yabaphathi intambo bakahulumende, kodwa bayesaba ukuthi lokhu akusoze kwenziwe ngemfanelo. Abesifazana abafika phosa amathumi amathathu sebeqede izifundo zabo zokuthuthukisa amabhizimusi abo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sihlolisisa okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa eDavos, Switzerland, lapho akhulume khona ngodaba lobuGugrawundi lokunye okufanayo. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwezalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngokuvota kukhetho oluzayo. Kambe izalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zizavota na kukhetho oluzayo? Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunobulethi ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.